Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Nivuka njani mthokazo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngesonto mhla ka 10 kuMpalakazi 2017. Igaba lami ngingoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje abasakhulayo bathi bafuna umongameli omutsha ozasebenzelana labo.
Udokotela omutsha ngisanda ukuphuma eyunivesithi ngile minyaka ephosifike 2 ngiphumile eyunivesithi. Uhulumende wami okhona kathesi akangisebenzeli njengomuntu omutsha.
Amabandla aphikisa elibusayo athi alakho ukunqotshwa libandla lezanu-PF ukhetho oluzayo.
Okuqakathekileyo ngikubulala inyoka ukuthi ibulewe ngubani. Ya ukuqakathekanga okuqakathekileyo ukuthi asitshayini sonke sincedisana. Thina njenge-PRC sizimisele ukusebenza le-MDC Alliance.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abasakhulayo bathi bavuna ukuhlonitshwa ngudokotela Nkosana Moyo owenhlanganiso ye-Alliance for People's Agenda nxa engakhethwa ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Okwamanje bathi kabaphathwa ngemfanelo nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abambona enjengohulumende kamnumzana Robert Mugabe owasuswa ngenkani embusweni libutho. Intetheli yezindaba yethu uBathabile Masuku usethulela udaba lolu ngokugcweleyo.
Abasakhulayo bethule lokhu emhlanganweni abawenze edolobheni lakobulawayo lodokotela Moyo we-Alliance for People's Agenda i-APA ofuna ukuvotelwa ukuthi abe ngumongameli welizwe ngomnyaka ozayo. Omunye wabatsha abakhulume emhlanganweni lo ngudokotela Annette Moyo othe ukhangelele ukuthi ubukhokheli bukaMoyo nxa engangena kuhulumende buguqule konke obokusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe lokwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa khona manje. Udokotela Moyo uthe uyakhubazeka kakhulu ngokuthi esebenza njengodokotela osakhulayo uyehluleka ukuthenga indlu kodwa abantu abasebenza ngaphansi kwakhe bayenelisa ngenxa yokuthi amabhanga ayabanika izikwelete zokuthenga izindlu.
Ngudokotela omutsha ngisanda ukuphuma eyunivesithi ngile minyaka ephosifike 2 ngiphumile eyunivesithi. Uhulumende wami okhona kathesi akangisebenzeli njengomuntu omutsha njengodokotela omutsha. Mina udokotela osebenzela uhulumende nsuku zonke ngiselapha abantu not just ngezandla zami kodwa ngenhliziyo yami. Ngiyehluleka ukuthi uhulumende wamangisekele ukuthi ngithenge indlu nje kuphela yokuthi ngihlale kiyo. So ngifuna ukukhokhelelwa ngumkhokheleli ozabe cabanga ngami njengodokotela.
Umongameli we-APA udokotela Nkosana Moyo uthe ukholwa ukuthi abasakhulayo kumele kuxoxiswane labo ukuze inhlelo zabo ziqhutshwe ngemfanelo.
So into yokuqala yikuthi ama programs abantu abancane ama youth esibathi ngama youth amela yenziwe bona bebuza ukuthi bafuna kwenziwe njani. Ya iopinion yabo imele ingene ekuthini kwenziwani, hayi khona ukuthi batshele ukuthi sizalenzela lokhu lalokhu lalokho. Bamele bona babe le input yokuthi kwenziwani. Into yesibili ukuthi izinto ungakhangeli ukwenza kwe-government. Even ama-programs abayenzayo besenzela ama-youth, kule corruption yinto ebulala ama-programs ukuthi angasebenzi. Ungakhiphi i-corruption, ungafaka i-consultation, ama-outcomes akhona ama-results azabangcono ukwedlula lokho esibe sikubona.
Ebuzwe ukuthi njengoba abasakhulayo bekhanya behugwa izipho, umnumzana Ndabezihle Mloyi ongomunye wabakhokheli be-APA uthe bafuna ukusebenza labatsha abalesifiso sokusebenza bengafuqwa izipho abaziphiwayo.
Sibone ngani kulama youth alandela iqembu ngenxa yokuthi lilo mbono ohambelana lapho. Ungananzelela lonyaka kulama youth amaningi asebuye azongena ku-politics, bakhona abaningi kakhulu abathi sifuna ukuvota for okokuqala, first time ukuvota, because it tells you ukuthi ama-youth bafuna ukuba kunziki i-center of change. So baningi abafuna ukuvolontiya ukuthi sifuna ukuba yiphathi le ingxenye yeqembu. That is because ama-youth afuna ukuba involved ekutshintsheni ilizwe. So yes, sibona ngani indlela esisebenza ngayo indlela eqondileyo indlela eqondileyo because abantu esizoba labo esizosebenzisana labo abayintsha bazaba bengabantu abazimisele enhlizweni zabo ukutshintsha ilizwe even bengaphiwanga
Umhlangano lo wabatsha ubulabantu abalutshwana kakhulu loba nje ubungenzelwa ehoteleni njengalokho obekujayele ukwenziwa ngudokotela Moyo lenhlanganiso yakhe eAPA. Udokotela Moyo wake waba yisiphathamandla sikahulumende wasetshiya umsebenzi esithi kunenge kakhulu okungenziwa kahle libandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Izihambi eziya lezivela kwele Zimbabwe leBotswana zikhonona ngokuphuziswa kubigoqo esemgwaqweni ama roadblocks lapho abahlolisiswa khona ngamasotsha afuna ukuthi baveze izithupha zabo. Intethele izindaba yeStudio 7 Martin Ngwenya usedulela lolu daba eseBotswana.
Ukuhamba phakathi kweZimbabwe leBotswana bekusaziwa ukuthi indaba ebuhlungu ngenxa yemgoqo yama roadblocks engapheliyo usuka kobulawayo uze uyengena ePlumtree. Ngakho ke ukuphuma kwamapolisa wangena amasotsha emgoqweni ngaphansi kwahulumende omutsha ukhokhelwa ngumongameli Emerson Mnangagwa kwabonakala njengendlela yokulungisa udaba lolum. Kodwa ezinye isikhambi zithi lokho kuphose kufana kula kuqala ngoba khathesi noma nje amasotsha engadingi okuningi abehlisa ezimoteni ikakhulu abahamba amabhasi. Bedinga isithupha. Umnumzana Owen Ndlovu uthi amasotsha kumele azame ungachitha isikhathi sesihambi njengalokho okwakusenziwa ngamapolisa.
Bathe sibuka umsebenzi wenziwa ngamasotsha ukuthi becombat corruption amongst amapolisa. Kwesinye isikhathi sobuya kusidina ukuthi sifika kumanye ama checkpoints sibe sisehla. Njalo ilanga sithe sivela kwele Zimbabwe sisiya kwele Botswana. Samiswa kwenye checkpoint we ordered ukuthi sonke siyehle, including abadala ba over 75 abanye abali bo 70 years. Labo bonke behle kuthiwa sehle ama identity documents ethu.
Unkosikazi Sitheni Nkosi uthi akulunganga ukuthi amasotsha achithe isikhathi sabantu edinga izithupha zesihambi.
Khanya sokumele sihambe sithwele izithupha sokusifisela eminyakeni emidala. Siyafisa ukuthi sihambe sikhululekile ngoba lapho ukhohle isithupha kwesinye isikhathi usuhambuse sawuthi kambe kuyini okungenzakala nxa bengakumisa bafune leso sithupha.
Umnumzana Andreas Mpofu uthi amasotsha kumele adinge indlela engcono yokwenza umsebenzi wabo.
Lanxa nje iningi likhangelele ukuya ekhaya udubo sokuyilona lolo lwamasotsha ukuthi bahamba besehlisa abantu bebuza izithupha. Indade vele siyilwa ngamapolisi ukuthi basiphuzise kuhambeni ngokusimisa besenzani. Lawa amasotsha akadinga indlela engcono yokusebenzisana nabantu emgwaqweni lanxa nje bedinga izigelekeqe abazidingi ngendlela engcono.
Ngaphansi kukahulumende kamongameli Robert Kabe iningi lesihambi zazikhonona ukugcwala kwamapolisa emgwaqweni abanye befuna ukufumbathiswa. Amasotsha aqalise ukusebenzelana lamapolisa umgabe sephume esikhundleni. Ibutho lihluthune intambo zombuso labamba ngamandla umgabe ukuthi asuke esikhundleni kungene uMnangagwa. Izethekeli eziningi ziphendula imibuzo yesurvey nyakenye zakhomba ukuthi azithakazeleli ukuhamba zimiswa ngaphiliwe ngemgoqo ama-roadblocks lapho amapolisa ayebikwa efuna ukufumbathiswa. NgoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabalo ngikwele Botswana.
Abantu abaningi bathi kulutshwane abakwenzelwa ngumnumzana Robert Mugabe osanda kususwa esikhundleni sikamongameli. Kodwa kulabanye njalo abathi wenzela ilizwe okuningi okubalisa ezemfundo. Bathi wayengcono kakhulu kulo hulumende kamongameli Emerson Mnangagwa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Exoxa leStudio 7 uNumzana Qobo Mayisa utheka amkhanuki umgabe ngoba umkhumbula ngokubhidliza isizwe kanye lezikolo izibhedlela lamakampani ngenxa yombangazwe. Uthe obakhe ubuhle abenzayo ngesikhathi eqala ukubusa ngo-1980 sekubhidlizwe yikuhlala kwakhe isikhathi eside embusweni.
Asimkhanuki uma silokumkhumbula sizakhumbula indubeko. Asiphila zona lapha eZimbabwe sizakhumbula ukuhlupheka, sizakhumbula ukuswelakala kwezimali, ukuvalwa kwamafektari, ukufa kwe-economy, ukufa kwezibhedlela, kwizikolo zangasebenzi ngendlela. Sizakhumbula ukubulawa kwabantu bebulawela imbangazi.
Ohlaziya ngezomnotho umnumzana Bakla Tambo uthe umgabe wayeqale kuhle ngokwakha izikolo lezibhedlela kodwa iningi labantu ligcine selingasatholi imisebenzi ngenxa yemithetho ayivumela ifakwa eyabulala ezomnotho.
Ukwakhiwa kwamayunivesithi aba lutshumi elizweni lawa angawakahulumende ngokungumbona ngani upresident Obama Mugabe wakwenza kwaba yinto yabanhle ukuthi abantu abansundu kakhulu bezimbabwe benelise ukufunda. Kodwa inkinga ebuye yaba khona ngokwakha izikolo zonke lezi ukuthi abantwana abaningi bagcine sebe lama bayesingathi ngama-degree kodwa abangeke benelise ukuwasebenzisa njengoba imisebenzi ingatholakali elizweni laseZimbabwe. Okunye okuyinkinga ngombuso wakhe ukubulala kwenze umkhonomi kumbe lo ezomnotho zeZimbabwe ikakhulu ngemva sekuthi amapulazi lokwekhisela laba kade bephethe amasektali ngomthetho lo esingathi yi-Industrialization and Economic Empowerment Act esesibonela laba abakwezenjiwayo lo esingathi ngamamayini bengasenelisi ukuthi befake izimali lokuthi basebenze kakuhle besesabela ukuthi bengathathelwa amankampani abo.
Omunye osakhulayo umnumzana Sanele Ntubeni uthe uyamkhumbula umgabe ngenxa yokukhalipha kanye lobuntu bakhe.
Besekuyisakavukele umchilo wesidaba bona ukwehlika kwakhe esikhundleni lokungabonakali kwakhe kubathile isizungu ngoba besebekujayele nje ukuthi konke akhuluma nje kodwa abantu abawukhakile ngelinye ilihlo lona muntu isikhicamfundo ingqondo zakhe zobukhali kuningi abantu abangakufunda kuye kuningi njalo abangakucupha kuye.
Ngesikhathi ibutho lihluthuna umbuso uZulu wajabula kakhulu ukuthi umgabe setshiya isihlalo sobukhosi kodwa khathesi sokuqala ukuba sobala ukuthi ibutho lahluthuna umbuso lanxa likulandula lokhu. Ngokunjalo izehlakalo esezenzakele kulandela lokhu azisamjabulisi uZulu. Amabutho ambalwa asephiwe izikhundla kuhulumende kuthi inkamba zamasosha sezitshintshwe amabizo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine.
Amabandla aphikisayo elibusayo amaqamqamu okwamanje okungenza ukuthi ibandla lezanu-PF linqobe kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Kule manyano yamabandla anjenge-MDC Alliance, People's Rainbow Coalition lokunye okufanayo kwamabandla aphikisa elibusayo, kambe amabandla aphikisayo azimisele na ukuya kukhetho emaqamqamu? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixhume umnumzana Methuseli Moyo webandla le-National People's Party ekukhwelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru lomnumzana Dube Mkombwe webandla le-MTCT. Umoyo uthi kukhanya engani ibandla le-ZANU-PF linganqoba nxa aphikisayo engelamanyano oqinileyo ozancintisa kukhetho oluzayo.
Themba ubukhokheli kuzakhulumisana phambili kugcine sekule ndlela yokusebenzisana. Uma kungenzakalanga lokho singaqinisa amabandla ethu sonke. Akuna ndlela izalo enganqoba ngayo ikakhulu presidential election. Kuzayishula ukuthola i-50% plus one vote. Nazo kubeshule khonokho inyoka sayigqedisa ku-5-6.
Baba Mkombe ke khonokho ukuthi amabandla amaqamqamu uyabona kule People's Rainbow Coalition kulale MDC Alliance. Kambe khonokho ke akuhloleli ukuthi lizadliwa kukhetho lobuyayo.
Ukudliwa deep deep la ndingebandla le-MDC, whether alliance or no alliance,
thina sibanze elikhulu eliphikisayo elaziwa ngumuntu wonke and i-stress of the struggle ubaba uMogeni izathu layo iyakwazi ukuthi ayineki wini u-election eZimbabwe lapha kodwa thina njengebandla sithi as alliance or not alliance siyasilungisela ukusilungiselela uketo nxa kuyukuthi abadala bazavumela ngaphezulu ngale i-alliance bazasitshela thina njengabantu ababophansi ukuthi babuhlela njani.
Ye khonokho-ke okukhulunywa ngumkombwe baba Moyo ukuthi i-MDCT izibona inkulu kakhulu ukuthi iyangena kukhetho yodwa akulihluphi yini njengamanye amabandla ukuthi baloyigunya leleli ukuthi hhayi sizazenzela sodwa?
Bakhululekile ukuthi batsho njalo kakuduzi, kodwa i-MDC iqase ngo-2000 engeso-2017 yayivele iyodwa kungabi namanye amabandla. I-MDC isibe nethuba elide kusukela ngo-2000 kuze kube sikalamuhla abona isipontese abaezinisa le-election amathathu konke kuphuma kungabahambeli kuhle. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi nxa sebebone abanye abazohlomba abazobahlomisa kwemukelwane kuhle kusetshenzwe kuhle ngokukhuluma abakwenzayo lathi siyenelise ukukhuluma njalo lathi sizithembile and sizithembile ngempela. Kodwa okuqakathekileyo yikubulala inyoka ukuthi ibulewe ngubani yabo uqakathekanga okuqakathekile ukuthi athi i-China sonke sincedisana thina njenge-PRC sizimisele ukusebenza le-MDC alliance nxa bengazimiselanga ukusebenza lathi sizimisele ukusebenza so siyakwazi esikuthembileyo siyakwazi lapho sizithemba khona sizahlangana ku-ballot box.
Ye baba Mkombwe, nxa sokukhulunywa kanje sibili lawo yazizwela ukuthi abantu bathi phela ungazani lifuna ukuzenzela lodwa lihambe kukhetho lilodwa, akuhluphi khonoko sibili phambilini ukuthi lizayangeka sibili ibandla lezanu PF selinqobile?
Akusiyangisi ngoba u-election ngoba kuyafana ne-competition izinto namabandla abanye aphikisayo aphikisa njenge-MDC akulahluphi ukuthi bangangena besidle ngoba izanu kodwa efona abantu bonke eZimbabwe bayakwazi ukuthi inkinga enkulu i-level ye-field ye-election ngoba i-rigged ye-election ayiqalisi ngelanga kuvotwa kodwa into efona kumele thina sikhangele ukuthi umnankagwa uzathini ngendaba yama-reforms yakhulunywa ngawo oposa nabobani bani okwenza ukuthi ama-election ahambi kahle kodwa eZimbabwe bayakwazi ukuthi wonke umuntu ithuba lingaphiwa eZimbabwe kakhase amaradio avumela ama-opposition parties ama-newspapers wonke umuntu akhambe santando bayakwazi ukuthi abantu thina njengebandla le-MDC njalo singathi bebhakeli correct ukuthi asiziyiniki igunya sikhuluma ngalokho esilapho khona ngoba lapho ubuna uyakukwazi ukuthi uvumile lapha.
So-ke baba Moyo, ngamafitshane sibili ungatsho ukuthi kukhona yini ongalibambanisa kumbe kungena umuntu angenele alilungisise udaba lolo?
Sizalahlithemba thina njenge-PRC bekithi njenge-MPP. MPP yona vele ingunjengabantu abavela emaphathini amaningi abavela kwizanu kwizaphu, so sikujayele vele ukuhlanganela labanye abantu akusiangako khokhelo wethu umjulu hlala sikhuluma laye la ikhuluma lathi ukuthi yena uzimisele ukusebenza lo muntu ozimisele ukusebenza naye kodwa ufisa kube uhlonitshwane kube le-inclusivity kungaba njalo nakulahlupi kodwa nxa abanye bangaboni njalo hhayi lathi sizimisele kodwa sithemba umbono uzafanana sizabona ngeso linye nalokhu esihaba.
Ye singavala khonapho-ke baba Mkombwe uyazwela lapha-ke uyakhuluma ubaba Moyo ukuthi hhayi phela inhliziyo iyatsho lapho ukuthi kumele lisebenze ndawonye. Pho-ke kungathotshwa njani izilonda lezi ukwenzela ukuthi kungazani kuyaphola mpijana libe selisebenza lonke?
Ukusebenza sonke akula muntu angafuna ukusebenza abanye abantu kodwa nxa kusebenzela abantu ababuya bebabisa uto esandleni thina lingakapulazi lenyambazana yankona kuyahlupha ngoba thina sikutshoyo kodwa nxa sikuthi abantu bafuna besithibambane asikhandele lapho kwethu lohlupho khona kule zanu khona amathongoti sibonisana ukuthi hayi asibambisane lapha kodwa ukuthi ubambisane instim okwazi ukuthi wayiqenta wafuna waphuma lesikhosikaeni hayi uyabuzimkukwazi ukuthi lapha ngizakwenza ngihamba siyayo le kodwa akula muntu wayala ukusebenza nomunye umuntu kodwa into efona abantu nxa sizosebenza abasebenze i-good faith ngoba kungakhangela abanye bethu abaku-alliance ngabantu abasuka ku-MDC bedinga isikhundla ukuthi bafuna ukuba ngo-president kodwa bathi sebebona ukuthi upande kuyaqanda ngale sebebuya nge-alliance ukuthi kungani ukuthi bengakhuli beyibo bekugcwela ibandla laba babona ukuthi hayi ibandla lekaleibanza esathuka nalo
vala-ke ngamafitshane khonapho-ke umphendule babamona
fanayo lokuzimela sizimela sonke akuthi kutovusa umvundla ngizawubamba abadala abadume wakhe. Into le esenzeka abantu beZimbabwe asenzeli ukuthi ubani waqala nini, ubani waqala nini. Asikukhaleni ukuthi iZimbabwe kumele iye phambili, akula muntu ofike wathi yena ufuna lokhu. Sithi akuhlanganweni, nxa kusihlangene abantu bazazikhethela bona ukuthi hayi sesihlangene sibe sikukhokhelwa ngubani.
Lapha sizwe umnumzana Mthuseli Moyo webandla le-National People's Party, lo mnumzana Dube Mkombwe webandla le-MTCT.
Senza zula,
zula lelizwe,
zula lelizwe,
zula lelizwe.
Senza zula,
zula lelizwe,
zula lelizwe,
zula lelizwe.
Zula,
zula lelizwe,
zula lelizwe,
zula lelizwe.
Senza zula,
zula lelizwe,
zula lelizwe,
zula lelizwe.
Zula mina
zula lelizwe
esabukubotshwa
zula lelizwe
azula.
Sicela abantu ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukuthi lethule okusenhlizweni zenu ngobukhosi benkosi yamaNdebele. Abanye bathi inkosi soko ngumnumzana Raphael Stanley Khumalo, abanye njalo bathi kuza kuba ngubulelani loBhengula. Ye, so udaba lolu sibili lubambile nki emaNdebeleni. Ake sixoxeni kona manje silomzuzwana nje emlutshwane ukuthi sixoxe sikhulume ngodaba lolu. So ke okuqala lapho khona ecingweni ngilo sibusiso ndabaningi. Baba sibusiso ndabaningi kunjani?
Yaphila baba
Dube. Ye, banjani abantu bakho?
Ah, abantwana bakhayele mina ubaba.
Ye, so ke siyezwa kuthiwa ke abantu phela lapha kuzwakala ukuthi kambe uRaphael Stanley Khumalo nguyese inkosi kumbe kubuya uPrince Bulelani loBhengula.
Ayi lapha ngiyadideka kakhulu baba Dube ngoba ngase nithabile yazi ukuthi sizamaNdebele sizaba le nkosi sizazimela kuyo. Manje zokuphansi kulokubangisana manje into kaRaphael loPrince le hayi ayisahambi kahle. Kanti bona indaba bengahlali phansi abakuPrince nabakuRaphael ukuze balonde into yakhona babekwazi ukuthi omele abe yinkosi ngubani. Then bese besethula ebandla into eqoti yaziwayo ngoba kathesi kufana lokuthi ungamabandla amabili sokuyi-MTC nezani manje.
Kodwa kulungiswa njani manje kunoko?
Bona vele kuqaleni kwaombele bona bahlalisane phansi abakuPrince nabakuRaphael and then base belonda imbali yabo bese bebona ukuthi hayi ofanele ngulo bese bevumelana andibana bayisentu yabo ebantwini ngoba kathesi ukusitsho ukuthi abanye sebezalandela uRaphael abanye bathi no nguPrince then sokuyikhulu emaNdebeleni nxa sokunjalo.
So kodwa-ke akusoze kuxabanisa abantu, akusoze kuchitheka igazi khonapo.
Ufona igazi angike lichitheke kodwa kuyazibulaza sivilini kakhulu.
Ye, kodwa abantu phela bathi kungani kuyahlupha lokho phela.
Obviously kuyahlupha ngoba sokungamacela amabili sokuyizanu le-MTC but vele kumele kulungisise ukwenzeka ukuthi imbali yangikhona ikhanye ukuthi isuka ngaphi yangaphi ofanele ngubani ngoba ngezeke kufanele abantu ababili njeyi-one.
So kodwa abantu bayakufisa ukuthi kube nenkosi phela kunjani?
Bakufisa kakhulu ukuba nayo isizwe sikamthwaka sizimele ngenkosi yabo.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke sibusiso ndabaningi akuxwayiseke isizwe sikamthwakazi ukuthi senzele.
Hey isizwe sikamthwakazi lapha kwani sokulobunzima lapha ngenkosi yamaNdebele ngoba sokuza inkosi ezimbili but leqiniso lokuthi nxa bengahlala phansi kuhlale phansi kulungisise ukudlo kwazakala ukuthi inkosi eyiyo yiphi.
Awubona ke sibonge kakhulu mnumzana ndabaningi ungadina kusasa bakho. Okay baba, bye bye. Sesilo baba ke umnumzana Ian Ndebele. Baba Ndebele kunjani?
Ngiyaphila njani baba?
Siphile kakhulu ungapho khona.
NgiseGoli.
USeGoli phela kunjani eGoli?
Hayi namhlanje kunamayezi izulu lifuna ukubuya.
Oh yebo phela. Akusho ukuthi wena ulibona njani udaba lolu olukabulelani loBhengula lomnumzana Raphael Stanley Khumalo. Pho ke inkosi kume njani khona?
Ya mina ngokubona kwami uBulelani ukulungele ukuthi angabuthathi ubukhosi. Mangifunda mina ngezinye izinto kodwa into sengimnquma uStanley ngendlela abe lesibindi khona ubukhosi phele buyabangu. Ngoba naye loBhengula wayekuthethe ngamandla asikuthi wabumfanele. So lapha sekuza ukuthi onamandla ngubani
Ehe. So ukuthi igazi sozichitheke phela lapho.
Hayi, igazi ake chitheke ebukhosini yebo sekugoda nodi kangako.
Kungaba khona kodwa hayi
isibindi sakhe uStendi benesibindi njengendoda. Ubona ukuthi izimvu lezi azilamelusi
wasephuma ke emphakathini wathi sekhona.
Yebo.
So xwayisa ke isizwe sikamthwakazi ukuthi pho senzeni ngalokho.
Isizwe sikamthwakazi sona asilokhu ziyasi onesibindi ngoba inkosi kumele ibe nesibindi vele. Ye sona kasicathele nje ukuthi umuntu ongesibat kungangeneli ipolitiki phakathi. Ye ngoba ungathotha sekunezandla ezinye ezibakhona ezepolitiki phakathi.
Manje kungangena izandla lezi kuyabe sekungani sokulobu chapa phakathi.
Ye kasekuhlobile.
Yehe. Kodwa kuyalungiseka yini ke? Kuyalungiseka yini mnumzane?
Ya mina kodwa mangifunda ngithe ubulelani uzagcotshwa next year ngo-March. Ubukhosi. Yena kuyena ngoba ngakibo vele. Kodwa lona bese ngithi yena u-right ngoba usebenzise isibindi. So sokadinga ukuthi bona bobabili nabantu bonaba abakokhumala amantunga bahlale phansi nabo bakubone ukuthi bakubeka kanjani.
Ehhe. Hayi siyakuzwa kakhulu
ke. Bakhulumisane. Bakhulumisane.
Hayi siyakuzwa.
Ngoba ngibheka mina eNatali.
Ye, khuluma ba.
Kuba kunenkosi uZwelithini. Kodwa kube sesifanele ezinye izinkosi, nothi izinduna inkosi. Ni labo uma bengakwenza kanjalo.
Ukuthi ungasebenzeka sibili.
Yebo.
Ukuthi engomunye
uyakudinga vele ukuba lenkosi.
Uma nje ungaba inkosi mbani, phela abonye angayikavuma ethi hayi naye mina ngizibambile kube.
Hayi ubulelani yena kumfanele ngowakhe.
Yebo phela.
Yebo.
Hayi siyabonga kakhulu baba Ndebele ungathina kusasa.
Ngiyabonga baba.
Ye bye bye. Ye lo ke ngubaba uIan Ndebele ukhuluma sibili ngobukhosi besizwe sikamthokazi. Siyabona lapha ke uPamela Khumalo la uthi salibonani. Yebo Pamela kunjani? Lingakhohlwa futhi lokuthi phela lisibamba ngapi nxa sikhuluma so lani ekuseni kade singo 6 a.m. eZimbabwe. Sikumagagasi athi 909 a.m. 4930-15580 laku 6080 frequencies. So lingakhohlwa khonoko ukuthi liyasixhuma khonapho. Liyasixhuma njalo kula khonapho ke kuFacebook. So ke kube sokuya lo last maziwa Bhebhe uthi ye lami ngilibhekile sibili ngiseGoli. Sakhile lilini siyabonga kakhulu ukuthi la ukhona khonapha kuhlelo loJafet Moyo la ukhona khonapha ke kuhlelo. So ke siyabona njalo ukuthi bakhona abantu abaningi abakade befuna ukuthi bangene kuhlelo. Kodwa ungazani ukuhluphayo lamhlanje ngamafoni ethu ungani kachayi kuhle. UDouglas Thole la uthi Dube ngibukele khona manje. Singazi ukuthi ungabuka ngikhona khonapho sibone labanye nje akade bengani bathumezile imlayezelo. Ye siyabona kula bantu sibe bangu 25 abasithumezela imlayezelo befuna ukuthi bangene. Umunye wabo ngumvusi Muzi Masuku besimfonele khonapha mbona ngazani ucingo lwakhe lubuyile. Kodwa ke isikhathi sethu yisengani asavumi. Ngizathi lo umthobisi Ndlovu siyabonga kakhulu ukuthi usithumezele khonokho nje osithumezele khona. Usithumezele ukuthi khona ewu sokuhlangana nje kanjalo isizwe sikamthwakazi sahambi kahle. Ye. So sizokuthola uMasuku sekhona ecingweni. Baba Masuku kunjani?
Hayi belokhu ngilinde lapha ngisizwa nje liqoxa liqoxa.
Hayi baba Masuku so ngiyaxolisa kakhulu. So qhubeka phonga ukuthi gaga nje ngamafitshane. Isikhathi sami senzele 30 seconds.
Indaba le yazi ukuthi izakhathaza kakhulu.
Ye.
Because izahlupha xa ucabanga ukukhumbula.
Waye
kwaba le ndaba yeSwazi eyawomabhena. Yakhathaza mbijana ukuthi umuntu ongumfazi uzathola njani ukuduna.
Ye, sikube asikufake so Masuku.
Lo muntu onguthuma.
Ye, sikufake so Masuku. Ngomvulo siyakhuluma ngodaba lolu, ngizakufonela yabo i-guest yami. Ngiyabonga kakhulu.
Okay, thanks.
Yes, so silugqiba lamhlanje ke uhlelo lolu olivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.